So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngelanga njengabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kuMpandula 2021 usethandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngani ontanga abaningi abakwazinya ngo-18 abalazithuba. Sikhangela ikakhulu ukuthi ngomnyaka ka-2018 lapho esabakhona ama-elections, esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamadlozi ontanga abangafika ngathi 2 million.
Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha lehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula bafosezelwa ukuthi bahambe. Inhliziyo zabo zingakhululekanga, zingathabanga, zikholona. Kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni enezihlupho ezingaka ngapha wesaba ikorona.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana ngokudingekayo ukuthi bazivikele ku-COVID-19 kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo. Abantu abaningi bathi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi kuvotwe abantu bengabanjwanga ngamandla, ikakhulu emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha liyehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kuphume emhlanganweni ibandla leli eliwuqhube lentatheli zindaba namhla eHarare, lapho eliveze ukuthi abantu bahamba imango emide ukuyabhalisela ukuvota. Unkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla, uthi bakhulumisana lohulumende kanye lenhlanganiso ebona ngenhlelo zokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kulungiswe lolu daba.
Ngoba khathi sikhangelane lohlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi iprovince ukuthi ithole amasithi amangaka ama-constituency kumele ube sikhangele abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into ade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota, njalo le ndaba yesithupha ukuthi khanye ngani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abalazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamadlozi ontanga abangafika maybe ngathi 2 million. Bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abanazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo, abantu kumele wonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba thina njengebandla le-MDC sikhona siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi beyirejiste ukuvota. Singathi ama-registration center iveki lama-registration centers ayi-73 esikhangele elizweni lonke, but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba ezikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayina center registration center, but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota umele egad imota ehambe ewayo or ikole district center yezek which is engamakhilomitha esingathi i-100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyarejista njengendaweni ezinjengeslovela kayina registration center. So umuntu nxa efuna ukuyarejista ukuvota umele gadi ibhasi eKwekwe yikho kule senta yerejista. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu njenge-MDC Alliance sithi hayi, into leyi ingekulungisiswa khathesi kuzahlupha phambili, ikakhulu nxa sikhangelane lohlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siyakukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumende, njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka? Kukanti libona ngani uhulumende engakulungisa lokhu?
Kunezinto esizenzayo njengebandla le-MDC. Okunye sibhalele yona izek ukuthi zek yizi izikhalazo zethu lezi. Izek ikayihambe kuwodi lewadi beregister abantu. Ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center. Enye into esiyenzayo yokuthi ama-members ethu e-parliament sikhulume labo ngento abazazama ukuyihambisa khona ngalo e-parliament beso bebone lezek ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezama uku-enforce ukuthi kulungisiswe njalo the ministry e-responsible ngodaba lona lolu ibonthi yancedisa njalo particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry ebhila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalapha ba-affecta i-cyclone Idai ubothi iphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo okugoqela izithupha kumathebelelendi kubomathebelelend south ngale mathebelelend north labo-midland udaba legugurahundi okokuthi abadala bafa ngebabulawa ngesikhathi segugurahundi kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi benjani bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.
Lo nkosikazi Ellen Chirietenga umsekeli kamabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance esixoxe laye eseHarare. Abogatsha lwezempilakahle bathi kulabantu abalitshumi thena ababulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abalikhulu lamatshumi amabili lanhlanu i-125 bafunyanwa belegcikwane leli kwabahloliweyo ngoku gqitshwa kosuku lwayizolo sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lokhu elaqwalayo lolu hlelo ezimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Abazali bakhuthazwa ukuthi belungiselele abantwana ngokudingakalayo ukuthi bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izikolo zivuliwe ngomvulo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ise-Plumtree.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka owesabisayo wesatshwa ngumuntu wonke, kodwa sibona abantwana kuthiwa bavula izikolo besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo, besiya ezikolweni ezingabaphi ama-masks, bengala ama-masks, amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula baphosezelwa ukuthi bahambe bayifundisa, inhliziyo zabo zingakhululekanga zingathabanga zikhonona. Kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni elezinhlupho ezingaka ngapha wesabi corona ngapha utitshara wakhe kasuthisekanga neholo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu u-District Health Promotion Officer eMangwe ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani ngabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19.
Wabanye bathola sebebamba ngezandla libakhuthaza ukuthi bangaqali ukubamba ngezandla sebezange
thini.
Njalo futhi ezikolweni sithithila akula mntwana ongena esikolo engela face mask. Angithi i-face mask yakho mama ayimkwani umntwana lona yaku-grade 1. Ngiyakwazi anti cela libathungisele ama-mask abakwalayo. Uyathola umntwana esethwele nzima esikolo sezeyibambe ngesandla. Angabona ni imoto esibhedlele asethwele nzima umntwana. Ezinye ngezinamarekeni angasabambiyo komama asenzeleni abantwa bethu lanti ukuthi laya efunda echelezile labanye abantwana esikolo. Ngiyakwazi ukuthi abanye abantwana bayahlekana.
Unkosikazi Ndlovu ukhuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nosigubhukiye emagedini emasangweni ethu emakhaya. Ukwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangakuphatheli igciwane le-COVID-19. Angithi nabathengisa emashopu bakusigubhukiya phandle. Bageze izandla bengene eshopu bangathengathenga la uthatha amazali esophu ufikile ikhawunta yakufikele umkhuhlane we-COVID-19.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kohlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye. Ngimele iStudio 7 iseQuite ePlumtree. Ningu Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuvezwe inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo eZimbabwe. Impumela yophenyo lolu iveza ukuba abantu abedlula okuyisilinganiso sokungamachuma isikhombisa ekhulwini bafuna abalisa osobhoko lenduna bengangeni kwezombusazwe ukwenzela ukuba bavote kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe.
Lami ngivumelana lalokho okuphandiweyo okuveza ukubana iningi labantu alivumelani lokubana inkokheli zomdabu zibe yingxenye yombusazwe umbangazwe ikakhulu umbeze politiki, ngoba isisekelo sombuso asivumi vele ukubana abakhokheli bomdabu babe yingxenye ezintweni zombangazwe. So ye, lami ngithanda ukusekela khona lokhu okube yimpumela ekuphandeni kwe-Afrobarometer.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe besixoxa laye okobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF.
Izinduna zethu kulotshiwe ukubana kumele besebenze njani, baziphathe njani. Ngakho yinto esemgcekeleleyo okumele ngabe iyenzakala. Akulantembi ukubana izinduna zikhokhele izigabeni zabo. Thina singabantu bomdabu, singabantu besintwini esikwazi ukubana kumele siqakathekise ubukhokheli bezinduna. Ye, kungakhulunywa okuningi ngokwepolitiki, kodwa into omele inanzele ukuthi wonke umuntu uvele ucina ethatha uhlangothi oluthize. Ngiyazazi izinduna ezisekela ibandla eliphikisayo ele-MDC, njalo ngiyazazi izinduna ezingabe zisekela ibandla elibusayo ele-ZANU-PF. Okuqakathekileyo ukuthi bona lokhu kumele bekwenze enguye yena ngokwakhe mathupha umuntu, mhlawumbe nemuli yakhe, hathi lesigaba sonke. Kodwa ke kuvamile ubana ugcine kutholakala ubana omunye lomunye ugcina edonsela ingubo ehlangothini lwakhe lapha abe eme khona. Angazi ukuthi into engabanjwa kanjani leyo ke, kodwa okusalayo yikuthi kona akumelanga vele khona kube lo muntu ohlukunyezwayo njalo obanjwa ngamandla ubana ayenze into engekho emoyeni wakhe.
Awubona ukuthi kuyakhathaza sibili? Siyabona ukuthi kona kokujoka ukuthi umuntu nxa sengale ebhokisini yenza okufisayo. Kodwa phela nxa izwile phela ukuthi induna ithini labanye abatheni, balandela khonokho kwesi sikhathi phela.
Sikhangela ubana at the end of the day, nxa umuntu engena ukuyavota ku-ballot box, umuntu ungena eyedwa ngakho ke kutshengiselwana umuntu uzazenzela yena akuthandayo noma angazatshele lokho angabe kutsheliwe ngaphandle kodwa nxa usufikile phakathi laphana uyenza wena okuyabo usenhliziyweni yakho obona nganto kuyakusebenzela njalo kuyakuhambela pho nxa sikhangele khonoko yikho lapho okukhangela khona umuntu kona ngapha kuma-rural provinces ama-province ethu emakhaya ngale ayo angu-8 out of 10 abaningi babantu ngale baphethe kuhle libandlalele elibusayo yikho bona beyala behamba besiyalivotela kunganakelakile ubana kulokubanjwa ngamandla kumbe kulokuhlukunyezwa ubana benze khonokho noma nje ungasoze uswele okuzinto okunjalo ubana kule ndawo lapha mhlawumbe abantu abagcina bengani bayabanjwa ngamandla ubana benze khonokho ababengakufuni kodwa njengoba ngisitsho xa ungena ebhokisini usiyafaka uxa wakho ungena uwedwa
lo umnumzana Joseph Chuma wakubandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uPastor Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomfundisi Richard Moyo osehlala isebenzela kwele South Africa. UMoyo uthi ukuqhamuka kwecoronavirus kubadalele inhlupho eziningi kodwa uthi sokusiba nganeno kulelo lizwe.
Coronavirus isekhona, abantu bayahlungakala mihla namalanga, ngelanga sometimes abantu bayabanjwa wafika bo 9,000, 12,000 njalo njalo, sometimes 200, sometimes 300. So, kuseneyinkinga lana South Africa.
Nxa sikhangele emsebenzini njengoba abantu abaningi beku-lockdown, bengasebenzi linake libona lolu dubo lungakanani ngenxa ye-COVID.
Ya i-coronavirus vele iyenzile inkingeni kunabantu baningi mara mangiqathanisa na lana e-South Africa okuningi sekungcono khulukhulu labo banye futhi bayasebenza lapha lapho masibona abantu baseZimbabwe baningi abo bayasebenzela umsebenzi wezandla abanye bayathengisa abanye bayenza lokhu nalokhu bayaluka njalo njalo abanye nabo uyobona bomama baningi isikhathi ningi bathwayele amadish bayathengisa umrorho bayahoda amangadi bazikhona uziphilisa ngalokho mara akusafani ne-last year. Last year kube kunzima kakhulu than umunyaka lo. Siyabona even siku-level 3 siyabona abantu vele bayasebenza laphana lapho, singathi kungcono laphana lapho.
Nxa sikhangele njengani elisechaweni ungumfundisi, kuliphambanise okungakanani ukukhonza i-coronavirus?
Ya i-coronavirus mama isiphambanisile kakhulu 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 masiqathanisa even masichange the way silisonda ngakhona nyamhlanje si vele kunzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi ngama-lockdown lawo abanye babuyele abasakhona ukuza emasontweni ngendaba yema-coronavirus. Even mas ingabheka kuna manye amasondo nanyamhlanje asavaliwe sazi ukuthi abanye abantu bayathandazana amanani amaningi mara thina siyazama lapha lapha sazi ukuthi ama-on and off. And futhi enye into sibonile ngesikhathi sifana lesi i-coronavirus yayenza umraro omuningi njengawafundisi ilanga lelanga sithola ama-message azi ukuthi abantu ngesinye isikhathi bathi wozani nithandazela abantu mara sazi ukuthi masabatshela kuthi ni-corona abanye bayakwata ukuthi kani why ungafuni ukuzalana. So izinye izinkinga hlangabezana nazo gcina ukuthi abantu sesizingathi niyazi umthetho mara umuntu womunye akona kumthola asemnyango wakho athi sengizile nomuntu ugulayo. So yikho coronavirus isisogolisile kakhulu ngalokho. And futhi masibona ezinye izinto umuraro yasendlini imbangu abantu bayalwisana abayalwa abomana obaba. So sometimes abantu bafuna ama-counseling so siyasebenzisa amafoni ukuthi sikhone ukulungisa senze i-counseling thola sikhathi eside. So iyo into yayenza ukuthi emasontweni izinto zibe nzima kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu abakhona ukuzithandazela. Sazi ukuthi abantu baningi bathi awavele ukuthandaza ungathandaza usendlini mara abanye abantu abakhoni bahlala bakhala njalo bathandazeleni wozani lana mara sithi no angeke sikhone ukuza mara abanye nyamhlanje waya kuba kwatida basafuna kusibona ngenxa kuthi azange zafika ngesikhathi bahlongakalo babalahlekelwa ngemindeni yabo uthana ma umfundisi wafika kuzokuba ngqono kanti nokuya kokufana so yibo umunzi meni sahlangabezana nawo lo
kuthi ke ekuphileni njengoba amakholwa engasezi echaweni ukuzonika umnikelo liphila njani manje njengabafundisi
No ino ngingathanda kuyikhuluma mama for mina ngokwami mina ngumuntu umfundisi usebenzayo angisi umfundisi lo yawujamele imali yemnikelo imali yemnikelo iyeza esontweni mara isebenza izinto zesontweni ama function esontweni ukunceda lapha lapho mara mina kaniningi ngimuntu usebenzayo even mangikhuluma nje ngibuye emsebenzini ngiyasebenza Monday to Friday mangiqeda ngiyenza izinto zesonto njalo njalo angisumfundisi loya ulinda umnikelo and futhi impilo yami solo kumanga thuma ukuba umfundisi ngazitshela ukuthi mina ngkwami angifuni ukudla imali yomnikelo iyangibangela izinkinga sometimes so kungcono ngiyosebenza ufana abanye abantu
Lo bekho umfundisi Richard Moyo lemuzwe exoxa lapho lo Praxedes Jeremiah we Studio 7 ese South Africa.
Kulokwesabela ukuthi izisebenzi ezinengwele Botswana zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngemva kokuba uMongameli Mokgweetsi Masisi ebike ukuthi uhlelo lwe State of Emergency selusiyafika emaphethweleni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseCameroon khona lekwele Botswana.
Ele Botswana lingaphansi kohlelo lweState of Emergency SOE lona olafakwa ngombimbitho nyakinye ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus. Lokhu kwanikeza uMongameli Mokgweetsi Masisi amandla okuthi athathe izinqumo engadingi imvumo kwezinye ingatsha zikahulumende. Kodwa ngolwesihlanu uMasisi ubike ukuthi uhlelo lolu selufika emaphethelweni.
This government that I lead is fully and completely anchored on the Constitution of the Republic of Botswana. In this connection, I want to
inform you that the State of Emergency lo na olwazana mhla zingamachumi amathathu kumpandula 2021.
Lokhu sekudale ukukhathazeka kwabaningi okugoqela abadabuka eZimbabwe asebehlala kulelo lizwe ukuthi ungalahleka imisebenzi eminingi ngaphansi kohlelo lwe-SOE amankampani kade ngavunyelwa ukugumula abantu emsebenzini kodwa ngokufika emaphethweleni kwalolu hlelo abanye abafana lomnumzana Benjamin Sibanda bathi abantu abaningi bangaphelelwa ngumphako
One of the good things about it ukuthi uMongameli bethe amakhampani angaxotshi abantu amakhampani angavali and they provided funding to ama companies especially ama locally owned companies yes and then lokhu kusizile ukuthi abantu bagcinakale besemsebenzini now that state of emergency isiza kuliftwa by end of September lokhu kusho ukuthi sokuzayilahla sokuzabanzima
usibanda uthi kungabanzima kakhulu kwabo kuza ngoba bengakwazi ukuthi kusasa iminjani
it's a development esichiya silokwesaba okukhulu so asazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi ama companies will they be able to sustain themselves so kungasela sebengasaphoqonga ngukhulumende kule ngozi enkulu engihleka engenzakala lapha
abeZimbabwe yibo abaningi kunani labezizalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule Botswana abalamaphepha okusebenza ama work permits bedlula inkulungwane ezimbili umongameli wenhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi eyeBotswana Federation of Public and Private Sector Unions ibofebhuso umnumzana Johannes Tsukudu uthi isiqhathi kumele zilandele umthetho masifisa ukukhipha abantu emsebenzini
We are aware that there's a likelihood that a lot of employees may lose their jobs as a result of companies not doing well because of this COVID-19 challenges.
Siyazi ukuthi izisebenzi eziningi zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba ibhizimusi ingekho ngesikhathi se-COVID-19 kodwa sithi umthetho we-Employment Act kawulandeli uma amankampani efuna ukukhipha umuntu emsebenzini.
The specifications of the Employment Act.
uThugudu uthi ibofe puso izafaka ilihlo elibukhali kubanikazi bamabhizinisi ukuze amankampani angagumuli abantu mahlayana. Kusenjalo uMongameli Masisi uthi basendleleni yokuphakamisa unyawo kuhlelo lokuhlaba uZulu iJackson ye-COVID-19 vaccine. Kumbiko awethule ngolwesihlanu uMasisi uthi bakhangelele ukuthola amajackson adlula isigidi inyanga kampandula engakapheli. Ele Botswana lithola amajackson angaba izinkulungwane ezingamakhulu amane i-400,000 awe Sinovac vaccine afike elizweni ngesonto. Iningi eligoqela abeZimbabwe abahlala kule Botswana kade likhathazekile ngesiqubu sonyawo lonwabo lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19 kuleli lizwe. Kodwa uMasisi uthi kumele kube sekuhlatshwe ingxenye ekhulu 50% kaZulu wonke oseBotswana ongakapheli umpandula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Solelo alukhozi umqaqatshi weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi wakho logaristic ngemva kokunqotshwa kweqembu lama Warriors 1-0 ngele Ethiopia kumkhankaso we 2022 Qatar World Cup qualifiers. Ubika intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors libe selijeke amanye engalaneni emiklomelo yesibayasika Group G ngemva kwemidlalo emibili, njalo lesi simo sitshiye abalandeli bomdlalo wenguqu bezonde begane unwabo. Ukunqotshwa kweqembu lama-Warriors ngele Ethiopia kutsho ukuba umqeqeshi uDravko Logarusich wenelise ukunqoba kanye emidlalweni elithumi lane ezibhede esidukwini. Iningi labalandeli bomdlalo bathi kumele acotshwe, ngokodwa yena ekhuluma le ntatheli yekupheleni komdlalo uthe ithuba lisasekhona elokunqoba emidlalweni eseleyo.
Umdlalo onzima njalo ekugcineni iqembu le-Ethiopia lihlohlile. Okuyingikhathazayo ukuba lathi sawatholile amathuba okuhlohla kodwa kasiwasebenzisanga. Ekugcineni sibulo yisinqumo esithethwe nguNompembe. Kungasenani asechithekile amanzi, angeke siwabuthe. Sekumele sikhangele imidlalo elandelayo. Njengoba sizadlala kabili leqembu laseGhana, kumele sithathe yonke imiklomelo kuleyo mdlalo lakwembili ezalandela lapho. Sizamile njalo indlela esidlale ngayo kayiyangisanga abalandeli bethu.
Umqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elithumbi lanihlanu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uDumaza Dube uthi kuvele sekuyinjayelo ukuba ilizwe leZimbabwe lingaqhubi kuhle emdlalweni wenguqu.
EZimbabwe ukwehluleka kukhanya ngantiwa yinto esivele esesiyikhwabitha kakhulu. Sikhwabitha ukwehluleka, kasisakhwabithi ukuthi sibe yilizwe lathi elibonakala lihamba phambili kumdlalo yenguqu. Wonke amaqembu amela ilizwe noma yiliphi kungasithuthi kumbe siqamba uloga yedwa. IZIFA, yona abakhokheli beZIFA bayehluleka. Kuyakhanya sibili ukuthi hayi, akulalutho esilwenzayo lapho.
Ingcwethi yomdlalo wenguqu uBrian Moyo uthi kuyamangalisa ukuba sekufike ephose iminyaka emibili ukukhonana kwabalandeli ngomqeqeshi uloga unganakwa.
Ngibona ngani akaziqhatshanga, njalo labantu abamqhatshileyo abawubonayo bewuhlule lo msebenzi wakhe nsuku zonke mihla ngemihla. So nxa bona bengenzi lutho kutho ukuthi basuthisekile basa. So abantu esingakhuluma ngabo yilaba abasuthiseka ngemihlolo yempumela le evezwa ngumqeqeshi lo wesilayo. Phela akahlalanga mahhala la, uyadula lo muntu ukumgcina lapha esenza imboza enje. Ibuchapa nje khona vele ukuthi sibe sikhuluma nangaye kweminyaka yonke emibili. Kuba ngumhlola sibili kuphoze kufanane lo bhubhane lo lwesilalo. Awuboni lakho vele ngani kwafika kanye kanye eZimbabwe, imhlolo emkhulu le.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wenganane elilomklomelo owodwa eliwuthole ngemva kokuba ngutshikilo bhanqale leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Phezu kwenganane kule qembu leSouth Africa lona elilemiklomelo emine, kuthi ngemva kwalo kule Ghana le-Ethiopia, njalo omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Ngomfumfu iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili lele Ghana ukuthi ngolwezi livakatshele kwele South Africa ligcine ngokwemukela ele Ethiopia. Iqembu elizabhutsha imidlalo yezibaya liphezu kwengalane yemiklomelo yele lizadlulela phambili liyexekwa lamanye kudingwa amahlanu aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kumidlalo yezibe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi liyehluleka ukubhalisela ukuvota ikakhulu kwabatsha ngenxa yokuswelakala kwezithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu eziningi. Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.